yasekiphelile yobheni obulawayo, ukhuluma ngayo nalindaba. Umongameli webizwe wabuya ke waxoxisana labantu. Labantu batshela ukuthi hhayi, lokhu sibona ngathi kungahamba ngendlela enje, lokhu kungahamba ngebheni enje. Amakomiti asefoniwe ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Siyabona ukuthi lake laqalisa ukuthi kugedwe amangqaba amabili e-cross gate, sibe siyakhumbula lokho. Kodwa kwagcina kuphelele emoyeni, kuyini okwenzakalayo njalo liyaqhubekela njani phambili ngodaba lolu?
Ye, phambi kwami ngilogwalo olutshengisa ukuthi kuxoxiswane ngakho lokho. Abantu babekulindeleke ukuthi bayowenza ama-burials, ama-exhumations. Sekukhanya ukuthi mhlawumbe sathi sikwenza lokho singakaqedisisi ukuthi umthetho uthini. Lakho sifaka amaphepha kulaba baphethe izigaba endaweni ezithize ezinjengamakhosi ukuthi hhayi, kuvele kuhamba kanje 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 kanje. Sesiza kwenza sikhuluma ngakho namhlanje emhlanganweni lamakhomishinari ukuthi indlela efaneleyo yikuthi siyekhulumisana lezinduna, kukhulunyiswane nama-stakeholders anjengama-civil society, sikhulumisane nabantu ababe-affected ukuze uhambe kakuhle, sikhulumisane nalaba abangasiphathisa-ke kuleli hlelo le-exhumation. Lo mthetho siwudingisise ukuthi ongasiphathisa yikuphi.